ebhala enkundleni yokukhulumisana ebulenjini kuTwitter umnankakho oxwayise inkokheli zababandla atshiyeneyo ezentlanganiso ezizimeleyo nabanye ukuthi ziyekele ukube zisola uhulumende kodwa zicabange ngokukhulumisana umlotha zibuye bahlale phansi kukhulumisane ukuze bacebisane indlela zokuthi ilizwe lingaphuma njani kwinkinga elibhekane lazo. Lokhu kuza ngemva kokuba kube lodlakela emadolobheni amakhulu elizweni ngemva kokukhweza kwentengo yamafutha ezimota owaziswe nguye umnankagwa engakasukumeli ukubhekise emazweni watshiya elizweni sokuqhamuka ingxabangxoza. Lokhu kuphethe ngokulahlekelwa imiphefumulo kwabaningi nokulimala kakubi kwabanye. Abanye babhidlizelwa impahla namazinkili ngeziyike ezidluleyo kulandela ukutshengisela kwabantu ngokungayi emsebenzini bekhala ngesimo somnotho welizwe esiqhubeka sisiba sibi. Umnumzana Mabutho Moyo lilunga lohlangothi lwabatsha kuZanu-PF olweYouth League yena wamukele inkuthazo kamnankagwa yokuthi kuqakathekile ukuthi kukhulunyiswane.
Sinethemba lokuthi umongameli uzalalela izixwayiso ezizavela kulabo azathi ahlale nabo phansi ngoba sonke sikufunayo iZimbabwe enhle, iZimbabwe lentuthuko elenotho. Siyamsekela umongameli emzamweni yakhe yonke asethe wayenza. Wayethilo ngaphambilini ukuthi kuzaba lezinqumo ezizathathwa ezizaba buhlungu kodwa ngokuya kwesikhathi yizo izinqumo ezizaqhupha iZimbabwe edonsini lolu esithola sithakathi kwalo.
Ephendula unkulumo kamongameli Mnankagwa uChamisa uthe kufuze inkulumo yakhe igcwalise ngezenzo hashi ngamazwi wodwa.
Ndozatataura kakuti atigonikita naura nomwe akasungwa muromo mwe akasungwa maoko nyaya dzokupomerana mhosva dzenhema kungoti wati woita hwembada toda kudya mwana yotanga kuti iwewe wakunhuwirira kunge mbudzana. Hatizvide izvozvo, hapana akapara mhosva. MP kaya haana mhosva dzaakapara. Zvakaitika iza zvinoitwa neMDC. MDC yanga haina kudana kana kukokera humwe. Isu tichakoka humwe dzedu dzine dzichiitwa pachena, dzine dziri murunyararo dzatinotozivisa kuti touyoko zviri pachena zvisiri zvemhirizhonga zvokuti kana anenge achida kupokana nefanongopokana hake but tine tichiita zvinhu nekuti tine maoko asina bakatwa, asina museve, asina ropa, toda zvinhu zvinoitwa murunyararo. Saka izvo tichaita iza zvizvedizvo. Hatibvume kuti ngaita nhaurirano vamwe vakabopwa kana kuti pane zvokuti vamwe vari kumbunyikidzwa nokuti tiripo toda kuti vanhu vasaitwa musengabiri wokuroverwa musaga kunge kati totaurirana zviri pachena tichiremekedzana sevana vemuZimbabwe sevanhu vemunhu mumwe chete togadzira matambudziko edu.
Lokhu kugcizelele lulunga le-MDC elimele imathebele ye-North edalele isenethi unkosikazi Phyllis Ndlovu othi umnankagwa akakho mqotho ngoba nanku uhulumende wakhe uqhubeka ebopha amalunga amabandla aphikisayo ayiwo athi ufuna ukuxoxisana nawo.
Asimthembi sakhuluma laye kathi kungcono kube le dialogue kudala wayala wakukhipha kupress ukuthi akula muntu abenaasociati lamanye ama-organization la-associati le bandla le-M so khonokho sokusenzakala njalo sosihlontela ama-MPs wethu esesiyachaywa evalelwa vele ngasivumelani lapho. Sasimthembi futhi kumele ukuthi yena thina sivumelane naye sibe ne-dialogue esizakuqala sivumelane laye thina sivumelane sodwa ukuthi singathini ngakho nothi yena ukuthi asitshele ukuthi senzeni ngoba wayehluleka kudala sake sophinde isibili ukuba kwabantu abantu labana babasoze bareplace lutho khathesi siyacotshela ama-MP siyabulawela abantwana siyacotshela ezindlini asila ukuthi singenza njani.
Kodwa umnankagwa uthi kulusizi ukuthi amasotsha aziphathe ngendlela engalunganga ngeziye edlileyo esithi kuzamele kuhlolisiswe abephula umthetho ngokushaya lokubulala abantu besithi basemsebenzini wezomvikela. Lokhu kuza ngemva kwemibiko yokuthi endaweni eziningi zelizwe ikakhulu emadolobheni amakhulu aweHarare lakoBulawayo amasotsha kade ehamba engenela abantu emizini yabo bebatshaya nokubahlukumeza lanapho behlangana labo bezihambela. iningi labantu lithi inkulumo kaMnangagwa kumele ingaphelele emlonyeni kuphela, kodwa izenzo zakhe lazo zibe mqotho ekumayaniseni uZulu kanye lokuqeda udubo lokuhlukunyezwa kwabantu ngamathutha elizweni. Abezinkonzo bona bathi kuyadingeka ukuthi inkokheli zelizwe zihlale phansi zicebisane ngokumele kwenziwe ukuhlenga ilizwe enkingeni elibhekane lazo. Okufakazwe ngumfundisi uSimbarashe Maringotho wenkonzo ye-AFM othi inyathela kuqala ukuze ilizwe libe lomanyano yokuxola lokukhulumisana nomlotha kwalabo abalimibono eshiyeneyo.
Thina njengabafundisi sibona kuqakathekile kakhulu ukuthi abakhokheli bethu bebambane. IBhayibheli lithi lona, where there is unity, God commands a blessing. So ukuze ilizwe lethu libusiswe, abantu kumele bebambane. Kanjalo uNkulunkulu wethu uNkulunkulu wenkulumo uthi, come let us reason together. So kuqakathekile kakhulu kusobala ukuthi abantu bekhulumelane bezwanane ukuze ilizwe lethu liye phambili.
Owayeyisikhulumeli sekomishini eyayikhokhelelwa ngumkhokheli welizwe leSouth Africa uKhalime Mohlante icubungula ngodlakela olwenzakela ngemva kokhetho umnumzana John Masuku, laye usekele inyathelo lokukhulumisana kwamabandla ehlukeneyo ezombusazwe.
Ukukhulumisana phakathi kwamabandla atshiyeneyo kwele Zimbabwe, lokho okubizelwa ngumongameli Mnangagwa, kuyinto enhle kakhulu. Uzakhumbula ukuthi ngalesinye isikhathi kule commission leyayidingisisa ngodlakela lwabakhona, yatsho ekucineni ukuthi abantu beZimbabwe behlukene phakathi naphakathi. Ngakho-ke siyacebisa ukuthi bahlangane, bakhulumisane, baqede inhlupho zabo. Labo izindaba labo babhale ngendlela eseqinisweni. Ngakho-ke lokho okwenziwa lithemba amanye amabandla azakumukela ukuze kukhulumiswane, abantu baqedele ndawoni uhlupho lwelo esikhangelana lalo elizweni leZimbabwe.
Le ngeminye imizamo kaMnangagwa yokuthi alungisise umnotho welizwe osumadolonzima kanye nengxabangxoza ekunhlangothi zonke zempilo elizweni, esinimanzozo ezifana nakwezempilakahle, odokotela bekhalela umsebenzi, kwezemfundo ababalisi bekhalela umsebenzi, izisebenzi kahulumende lazo zihlaba umkhulu umkhosi ngenxa yeholo. Indwendwe zezimota zilokhu zibonakala endaweni eziningi ezithengisa amafutha ezimota ngemva kokuba uMnangagwa eyazise ngokukhweza kwentengo yalawo mafutha kule themba lokuthi angatholakala lula elizweni, okuyikho okukhokhele ukuqhamuka kwengxabangxoza ngeviki edlileyo. Abantu besithi lokhu kulakho ukubangela ukuqonga kwentengo yempahla yonke lokudla elizweni, kodwa iholo labantu lingakhwezwanga. Mina le-Studio 7 ngiseHarare, ngiwuGibson Bhebhe.